igciwane leli ele COVID sesikhathele bantu lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson so bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi but yaseva impilo zabantu bona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor hhayi amagciwane lawa asebuye rough asizake sibone into enje in our lifetime so kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede ngoba ama-vaccinations akade sinceda sekhanya ngantwa lawo kasela power into engifuna ukuthijisa abantu abaningi lokubakhumbuza is ukuthi igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo but your life is better saved ma ule vaccine ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo omunye umfana akadele 24 years ukhithwe ama-lungs wonke ayi-2 ngoba yiwo ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe i-vaccine i-government population control njani njani bephonge ukugijima ngama-conspiracies angalancedo
kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa
so mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmelika kumele uyehlatshwa at least it gives you some sort of protection now sesihamba ngendaba ye-government leyi ukuthi abantu bahlatshwe and ukuthi i-delta i-variant ayikhethi ukuthi ule vaccination or awula I think kuzanceda ngoba abantu abale vaccine they are surviving bangahamba esibhedlela or i-delta yangkhona ingababamba they are just more prepared for the delta variant than ungela ma ungela from young kids to abantu abadala it has a devastating effect abanye baba lama headaches abanye baba lama heart conditions abanye njobe ngisho engishilo earlier omunye umfana ole 24 years bamkhiphe 2 lungs so i-government now has a leg to stand on in terms of ukukhuluma ukuthi hayi i-vaccination is very important